Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ivana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 23 kuNcwabakazi 2021 igama ngontungami linkomo nanzi ezihamba phambili
ukulandela umthetho weWorld Health Organization kuyaphathisa empilweni zabantu
kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Izinduna umuntu engabulala umuntu esigabeni kazila mvumo yokuthunisa lelo cala.
Abanye bathi abavumelani lesinqumo esokuthi izinduna yizo ezizakhokhela uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi.
Abantu laba khanya abantu vele abafuna ukuchitha, abafuna ukuthi abantu bengazwani, abantu abathanda ukubona yonke into vele ingahambi kuhle.
Umnumzana Walshman Ncube uyakulandula ukuthi usephumile kubandla le-MDC Alliance. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula ikhulu 165 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yicoronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amabili 4249. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamatshumi amabili 122,652. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi 10,776. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,181. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebephezu kwezigidi ezimbili 2,312,417. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebeyisigidi esilengxenye 1,460,162. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube yena othi laseGwanda lomkhuhlane usudedile. Kepha uthi lokhu akutsho ukuthi usuphelile.
Kuwe wachova sibili izinsuku kungazange kuzwakala ukuthi ngapha sokulomonakalo. Sibone ukuthi kube nganeno labantu nje khonokhana ukukhwela komkhuhlane uthatha abantu basuke bakunanzelela ukuthi ukulandela umthetho weWorld Health Organization kuyaphathisa empilweni zabantu. Labaningi nje ngingavakatshela ezibhedlela nginanzelele ukuthi abaningi abantu bahambile sibili ukuyalayina ukuthi bahlatshwe ukuthi bazifikele ngoba kuba ithusile kakhulu ukuthi abantu abavele bebazi basuke benyamalale ngalo mkhuhlane esithembela ukuthi kuzasiza abantu abaningi baqedisise ngoba belolwazi njalo ukuthisa lokhu sesithembela ukuthi kuza kubhubhiza lo mkhuhlane uphele endaweni yonke yaseGwanda.
Ngokwehla kwamanani lawa singathi sokuyisikhathi sokuthi ilizwe livulwe yini ngokubona kwakho?
Yebo, lomkhuhlane suyehlile kodwa akutsho ukuthi sesingajaha sithi thina izikolo zivulwe, sithi thina amabhizimisi sengasebenza ngendlela akumele asebenze ngayo, sivumele nje abantu abavela kwamanye amazwe bengena. Ngibona engathi sabe sesuke sajaha kakhulu ukuze asenza ukuthi siphinde sibuyele emuva sithwale nzima. Kodwa nxa izwe lingazinika ithuba lokunanzelela likhangelele ukuthi like libonisise ngempela ukuthi lo mkhuhlane usuyehlile yikho lapho singabona khona ukuthi hayi sesingaya sivule izikolo sivule amabhizimisi sivule nje uhamba kwabantu besiya edorobheni leli besuka kwelinye idolobho kodwa kwakhathesi singibona ngathi sebesuke sajaha kakhulu xa singahle sokuqalise sikhangelele ngakhona lokhu ukuthi umkhuhlane lo sisihla ngibona lokhu kungayenzakala ukuthi sikwenze nxa sizinikile ithuba lokuthi sibonisise ukuthi ngempela kuyini okwenza ukuthi umkhuhlane lo uyehle sibe sesiqhubeka sibamba lolo nyawo sihamba ngaleyo nyathelo ukuthi uqhubeke phambili kusehla andubana konke kwenziwe kuthatha inyathelo ukuthi konke kuvulwe kodwa singakujahi ngoba kuza silethela uhlupho kusasa
kuyini ongakuxwayisa
kuZulu wonke weZimbabwe singasuki silibale ukuthi umkhuhlane lo ufana lesela elingakulibazisa ukwenzela uyekele izifuyo ziphumele zichake egcekeni libe selithatha kuhle asiqhubekeleni phambili sisebenzisa ama mask esivikela kulowo mkhuhlane kukanti lalabo abangahlatshwanga ikela ke kuhle ubana sizivikele sigcwalise okuyikho kuzasiza kusasa ukwenzela ukuthi sihlale sivikelekile bese sithi ke kuhulumende weZimbabwe siyabonga amanyathelo ababe athethe okuvikela ukuthi uZulu wonke abe ngumuntu ovikelekileyo ngokufaka izinqumo ezithize ezenza ukuthi abantu bangayenelisi ukuthi bahlangane andubana lo mkhuhlane ungachitheki ugcwale indawo yonke. Engakutsho ukuthi nxa singaqhubeka okwesikhashana nje lapho umkhuhlane sudeda uyehlela phansi sike sime nje ukujaha ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane uswele ithuba size sibonte ngempela umkhuhlane suyehlile waya phansi.
Umnumzana Morvin Dube ngowenhlanganiso yeGwanda Residence Association. Abamabandla aphikisayo kanye labalwela amalungelo bathi kabavumelani lesinqumo sokuthi izinduna yizo ezizakhokela uhlelo lokulungisisa udaba lwegugu rawundi ezigabeni zazo. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni owenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna zeMathebelelendi ngomgqibelo. Kuvunyelwane njalo ukuthi induna ngenduna izakhulumisana labantu bayo bavumelane phezu kwezinto ezifana lokungcwatshwa kutsha kwalabo ababulawa yilumbuqazwe njalo kukhulunyiswane lalabo abahlukuluzwayo ngendlela ezitshiyeneyo. Umbiko wethulwe iwofisi kaMnangagwa uthe njalo uhulumende uzangenela kuphela ngendingeko ezifana lemali yokuhlawula labo okuyabe kufunyanwe ukuthi kumele bahlawulwe. Oncintisa efuna ukukhokhela ibandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo oyindodana kamoyi umnumzana Joshua Nkomo ngomunye wabakusolileyo lokhu esithi lolu hlelo alumelanga luphathwe ngalindlela. Ocubungula izombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana laye uthi uMnangagwa lezinduna balahlekile.
Izinduna umuntu engabulala umuntu esigabeni kazila mvumo yokuthunisa lelo cala. Kangiboni ke ukuthi mina izinduna sezaba lamandla ukubamba iqhaza lokuthungamela kumbe lokuthonisisa abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe. Kangikholwa mina ukuthi ubukhosi kumbe ubuduna kulawa amandla ukuthi bukhokhele. Bengicabanga ukuthi kumele kube lento ezinto eziningi ezithize ezifana lama TRC ukuthi zenzwe nguhulumende kodwa kube ngama independent commissions ukuze kuvele ukuthi khona igugu rawundi yasuka njani, ngobani ababulala abantu, kutheni bafa njani, lokuthi siqhubeke siyaphambili. Nxa izinduna zingabambaleli chaza zodwa angikholwa ukuthi sizathola ukuthi lindaba siyiphethe kuhle.
Ukhuluma ngekomishini ezimeleyo othi ngabe iyabunjwa iphathe loludaba kodwa ikhona iNational Peace and Reconciliation Commission
Ikomishini le kumele sibe kwazi ukuthi emjibha ekamnangagwa enza izinto ezifunwa ngumnangagwa. Uzananzelela ukuthi usomlomo wabo ngoyo isikhulumeli Obed Gudu ube lilunga le MTC wabhazuka waya kuzanu wayamkelwa ngumnangagwa State House dudu usephiwe isikhundla soba ngosikhulumeli sakhona. Nxa ebuzwa ngegugu round athi hayi gugu round ayiqhakathekanga ayiso yengxenye yezinto abazaziqhakathekisa. Kuhle kutshengisele ukuthi leyo komishini kayilawa amandla kusebenza. Okwesibili, commission le ireporter kuminister ongoza reporter kumnangako. Kangikholwa ke mina ukuthi nxa icommission le izabamba igqabo legugura hundi izaluphatha ngendlela eqiniso, indlela yokuthi into sihambe ngendlela eqondileyo, kodwa izazama ngamandla ayo onke ukuthi thabise umnangagwa ngoba nguye babhadalayo, nguye abareporter kuye, nguye kumele bamthabise bamjabulise. Icommission le uzananzela ukuthi silesikhathi eside ikhona kodwa kula esesikubonile esengakubamba ngeground sinanku esikwenzile.
Ufisa luphathwe njani lolu taba?
Ukukabili inkokheli. Okokuqala, akube lama public interviews for abantu abazahlala kuleli qula elizahluza lindaba. Kungaba ngabantu bakhona apha, kungaba ngama international people under maybe United Nations. Banxa sifuna ukuzenzela singazenzela lakho. Kodwa kube lama guarantees ukuthi abantu baya protectwa. Abantu bahambe baye testifya kudokumentwe ukuthi khona kwahamba njani. Yi starting point yakhona. Uhulumende angangeneli kube yinto mhlawumbe ebanjwa ikhothe phezulu iSupreme Court kumbe iHigh Court ibe yicommission ekhangelwe iSupreme Court yi starting point. Ngapha phansi akwenziwe ukuthi abantu bonke abaphathekayo kulolu daba ngabafelwayo, ngababhinywayo, ngozaphu, izibukhokheli bomdaba, amaizinduna, amachurch, wonke umuntu lama CSO lamanje wonke umuntu aphatheke. Yikho kungenza ukuthi sithole khona umkhombandlela. Nxa nelesilu president ukuthi ayenze ipolad yakhe noma isimsebenzi esingawuboniyo, akayenze iqule eliphoselebe njengepolad elamachurch, elama NGO, elilabantu bonke nje, ama-victims abafelwayo, wonke umuntu abe khona, kube yithi sonke collectively esithi kasenzenini lokhu, hatshi ukuthi yena abuye azokuthi kakwenziwe so. Ngoba naye enjalo siyakwazi ngumbulali, uyakwazi ukuthi khona inkatha singadla yena, kugcine icala lesidla yena.
Umnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe. Sehlulekile ukukhuluma lezinduna kanye lesikhulumeli sikamnangagwa umnumzana George Charamba. Omunye wabasekeli bomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Washman Ncube uthi kungamanga ukuthi usephumile kuleli bandla. Eloba enkundleni ye-Twitter uNcube uthe leli bandla yilo ikhaya lakhe. Ngokunjalo uthe akayindawo. Uthe uyamsekela ngokugcweleyo umholi webandla umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Uthe njalo labo abathi usephumile kuMDC Alliance yizitha ezisetshenziswa yiZanu PF. Sixoxele sikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Abantu laba khanya abantu vele abafuna ukuchitha, abafuna ukuthi abantu bengazwani, abantu abathanda ukubona yonke into vele ingahambi kuhle ngoba babefisela ukuthi kube lengxabano ebantwini abasekela umongameli uNelson Chamisa. Kusobala ukuthi nxa singacabangela abantu abasebenzela uhulumende, sicabangela amabutho asebenza nsitha ukuthi yiwo angabe kwenza lokho. Yikucabangela phela umuntu imicabango awalelwa ukuthi uyelula ingqondo.
Uyatsho phambi kwabasekeli benu ukuthi libambene, akula kucabana okukhona, njalo abasoze babone ibandla selidabuka phakathi kuyiwa kukhetho.
Nga abantu bengaba zinkuni sithi yinyandanye ye ngoba lokho okukhulunywa yilaba ababhala amanga ayisikho abantu babambene akula umuntu ophume phakathi kwebandla ngoba phela nizana uPF ifuna utshengisa uZulu ukuthi i-alliance level akula za alliance ifuna ukuthi yona abantu bethi khona akula kuzwanana ku-alliance ayilokho ayisikho abantu babambene abantu basekela uMongameli uNelson Chamisa abantu beqaphele abantu laba ababhala amanga bengathathi yonke into nje abayibona ku-social media njengeqinisa into ekhona ukuthi iMDC ibambene sikhuthaza abantu ukuthi bayo register ukuvota ngoba sibambene uthilo umfo kancubela phana ukuthi usebenza lo Mongameli uNelson Chamisa umsekeli kaMongameli ubabu Tendai Biti lo mama uLinette Karenyi Kore so hayi akulomnye umbiko ophikisa lokho
umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli seMDC alliance kobulawayo ibandla lezanu PF lona lihleze likulandula ukuthi liyangenela kundaba zeMDC Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwabesifazana kuzanu PF olwe Women's League kobulawayo solukhethe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguye oncintisa emele leli bandla kukhetho lukamongameli ngo-2023. Iphephandaba lethe Herald lona lithi uMongameli Mnangagwa olubhekise kwele Zambia namuhla elanda umkhosi wokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Hakainde Hichilema kusasa. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salubonani, basakazi we-Studio 7. Okhulumayo nguLenmore eGaria, eTsholotsho. Ngiyalibonga indaba ezimnandi kangaka elizikhulumayo. Ezithi kufika endlebeni zethu, zisinika isibindi ukuthi lathi sivote ngamandla, sinqobe izaniphefu. Sizamvotela uChamisa kuphela ngenkani. Sifuna inqobe. Esilonga ukusebenzisa umthetho uChamisa nganqobe yangena kuphela esikhundleni. Akula ntando le uta kona umuntu uma enganqoba kangena esikhundleni. Yangena kuphela. Bantu eZimbabwe lingazabi ukuvota, lisabi ukuthi uChamisa kasoze angena esikhundleni uma enganqoba. Uyangena kuphela ngenkani uma enganqoba. Sivoteni ngamandla sinqobeni. Ngiyabonga.
Salubonani balaleli we-Studio 7 maZimbabwe. Angazi ukuthi abantu laba abacabanga ukuthi uMnangagwa bengamkhipha ukuthi bazalele kuliphi lizwe, bavela kuliphi lizwe. Angazi ukuthi ngo-1980 babengaphi. Unkomo izaphu iwinile yabe ithathelwa ilizwe laphiwa uMgabe engawinanga. IZANU kusukela ngo-1980 ayizange iwine ama-election kuze kuyefika namuhla ngabantu bobutsotsi ngabantu abenza izinto ezimangalisayo into zokugebenga. I-MDC ayingeke yalithatha leliyana ilizwe leliyana. Abangeke bayale chance yokuthi bengawina. Even bangawina kwehlula. 2-8 yawina kwehlula ukuthi lithathe ilizwe. Kuzikhohlisa nje ukuthi badlabatha ngeengqondo zethu nje ukuthi angabalungisisa kuphela bebambana lezanu kuphela kulungisisa ilizwe kuphela abantu beqhubekele phambili ngezimpilo. Lokhu abakucabangayo angiboni ukuthi kwenzakala. Kama 2023 lizagijima tesilidi abanye baza kufa abanye baza dutshulwa yonke badutshulwa abanye daylight kwenzakalana umbani wangenela indaba yakhona umbani wayilungisa indaba yakhona zinukeni amakhwapha izanu ezilonga uMnangagwa lishiwo engabe ekhona forgotten smile.
Sayibonane Mthwakazi ngibingelela wonke umuntu wase okomthwakazi ngakho Studio 7 wonke nakodungamile inkomo ngibingelela nonke sithi siyawuthanda lo msakazo lezindabeni sinika zona siyazijabulela kakhulu ngoba siyazi konke okwenzakala elizweni sikhona lapha eSouth Africa siyakujabulela lokho mpela njalo sibonga nalo ophethe upresident wethu mayetha kaphume elizweni esihlalweni edliwe hayi sifuna ukubona mpela ukuthi khona ubuzo bese busa ngenkani yini siyavota noma ikanjani hayi siyacela mpela ukuthi akuke kutshintshe kube khona utshintsho sesizwile bakithi siyacela mina engikhulumayo ngunkosi Nathi Ndlovu ozalwa eKhese maphisa ngiyabonga
Salbona mazimbapa mahle ngiyalibingelela kakhulu ngilapha eBotswana eTitume ngisuke esigabeni seNkayi eDolahadle ngidakamela ngiyalibingelela lonke nabona ngiyalicela bakuthi sihlobo zami ukuthi asizameni ukuthi sibambana nini sizame ukuthi sihambeni sonke siyevota sizame ukuvota sike sikhiphe ibandla leli asikhalele okuningi sikhalele ukuthi sikhiphe ibandla leli selihluphile leli selisibulale ililizwe nxa likubona shuwa khathi sisemazweni sithi hey sithwele nzima uyabubanjwa njengenye into uzokuthiwa ngobandla abakhulumayo sithi ngabantu kade ngamazimbabwe asenziwa njengabantu bakithi sihlobo zami asihambeni siyevota sonke ngobuningi bethu le makhaya sukumanisa nesivoto njalo futhi sizamene ukuthi sivale bakithi sifake amamaski umkhuhlane lo enxa ungathi ungayehla nankhayethu sivoteni bakithi sifakilise sidiniwe bade sesidiniwe bakithi sesidiniwe lathi sike sizame ukuthi sike sihlale kwelakithi shuwa lenkulu enkulunkulu bakithi siyafisa ukuthi inkosi ingenele phakathi ifake isandla sayo bakithi sizame ukuthi lathi siwine shuwa siyacela bakithi cela konke la kumlimi shuwa
saba ngisukuthi sevenda abalandeli bethuzo 7 ngajabula kakhulu manami leli izilami ningafika lelivule lifike kubasakazi nami izwakale ngikhuluma umbono wami enginawo hey ngikhala ngokuhlukumezeka kwabantu hey amalungelo wekhomani ezweni lakithi awekho sibili ezweni lakithi ngikhuluma ezikhulunywa ngalabo mnangagwa labo charama laba bathatha lento le bayenze ngani into efamily yabo ngani into eguma akusento eguma lento abaningi uma bekhathele abaphumi kunjalo abantu ababavoteli abayeke phele ukurikha amavoti sila impumelelo thina sifuna ukwenzela abantwana bethu kusasa ngoba abantwana ma beza kanje abantwana abanakusasa siyacela mpela wana uma amazwi ami angafika kubo labo ingajabula kakhulu
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawo mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amaswe. Ele Uganda izolo belikhangelelwe ukwamukela iziphepheli zakwele Afghanistan ezedlula ikhulu 145. Ngokubika kumsakazo weVoice of America, umsakazo munye ubika njalo ukuthi inkantolo yeSupreme Court kwele Malawi isiguqule isinqumo sayo sokwesula isigwebo sokulengisa. Lokhu kusolwe ngabanye abathi akula muntu omele etheswe lesi sigwebo lanxa edale icala elibinjani. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi amabutho elizwe lakhe aseqhelise indawo lapho aqaqele khona igceke lendizamtshina edolobheni leKabul kwele Afghanistan ukuze izizalwane zeMelika kanye lezaseAfghanistan ezazisebenza lamabutho lawo ngesikhathi sempi zenelise ukufinyelela indizamtshina zihlengwe yiMelika ziphume kulelo lizwe. Lokhu kuza ngemva kokugenqulwa kukahulumende weAfghanistan liqembu leTaliban. Kubikwa kule ngxabangxoza enkulu eKabul ebibangela ukuthi inkulungwane ezifuna ukuhlengwa zehluleke ukufinyelela indizamtshina ngoba amaTaliban evale indlela. Kumbikwa wethu leyizolo uBiden uthela nxa esima ngohlelo lwakhe lokususa wonke amabutho eMelika kwele Afghanistan ekupheleni kwalinyanga. Isikhathi leso silakho ukwengezwa nxa kuyikuthi ukuhlengwa kwabantu kuyabe kungakapheli. Uthe njalo kusukela mhla ka 14 kulinyanga amabutho eMelika ahlenge abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,000 besuswa kwele Afghanistan. Ukuhlaziya loludaba sixoxele intathelisindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba yeAfghanistan zisa ubuhlungu kakhulu ngokuthi izanenzela ukuthi iAmerika ibise Afghanistan for iminyaka engaba ngu-20 and iAmerika bekuyiyo esingathi isibona ngokuhamba kwenhlelo zeAfghanistan igovernance yakhona. So kutsho ukuthi-ke ama-structures wonke ayegovernment ye-Afghanistan ebesesekelwe kakhulu yi-America. Kweze security iAmerika bekuyiyo ekadiphethe okubangele ukuthi ama-Taliban ahlale esemngceleni engekho lapho okuluzulu khona. Now for 20 years abantu be-Afghanistan bethembele ku-America, bevikelwe i-America, uhulumende wabo efakwe i-America, esesenza izinto ngendlela yesi-America. Now ke bese uvuka leso sivikelo sesingasekho. So yikho sibona ke ukuxokozela ukukhona lokho ikhese khona enzakala le ikakhulu nxa sibheke e-airport abantu abazabe kubaleka khona. So lokhu kuvela ngokuthi isivikelo esilibutho le-America asisekho. Isivikelo esingamabutho amanyane le-America awasekho. Osukwenza ukuthi-ke kube lula ukuthi ama-Taliban enze santando ngoba amasosha wona ngokwawo awe-Afghanistan lawo ebethembele kwe-America okuyibo kade kubasiza. So lokhu kubuhlungu kakhulu ngoba kuthi abantu be-Afghanistan be-exposed bengela muntu ongabavikela. Nawo-ke ama-Taliban ahle abuya azithathela ilizwe.
Ngokubona kwakho umongameli Biden ube mele aluphathe njani lolu daba?
Indlela uBiden kade kumele asebenze ngayo nokuthi ke baqale bebone ukuthi amasosha lamapholisa i-security cluster ababona ngezokuvikeleka kwelizwe le-Afghanistan, amasosha abapholisa labanye abanjalo sebelawo yini amandla ukuthi nxa sebetshiwe bodwa bengenelisa yini ukuvikela ilizwe from ukuhlaselwa ngama-Taliban ongamanye amazwe abagombolozeleyo. Kodwa ke sananzela ukuthi hayi, lokhu akunjani, akwenziwanga. Kulabanye abahlaziya ngezokuvikeleka kwamazwe bake baletha imbiko yokuthi hayi, i-Afghanistan ama-systems ayo a-weak, okutsho ukuthi-ke isafuna ukuncediswa. Kuyimbono uBiden angazange ayilandele, egijimisa yena ingqondo yokuthini, esithembiso asenzayo, lesithembiso esenziwa ngu-Trump ngaphambilini, lesithembiso esenziwa ngu-Obama phambilini esokuthi amasosha e-America kumele aphenduke ekhaya. So ugijimise khonokhana phambili wakhohlwa ukuthi kulabantu be-Afghanistan akade sebethembele ku-America. Impilo yabo yonke for iminyaka le ngu-20 edlulileyo ibisiphephile from ukuhlaselwa ngama-Taliban, iphephiswa ukuthi kule America ebavikela elizweni. Abantu besebekhona ukuphila ngentando abayifunayo, kwenza konke abakufunayo, bekhululekile, bekwazi ukuthi bavikelekile kula masosha awe-America abasizayo, la amanye amazwe awe-NATO asebenzana ne-America empini. Kodwa ke leso sivikelo nxa sesingasekho kutshona, kutsho ukuthi-ke ama-Taliban asengazivuyela ahlasela abantu.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intathelizindaba.
The
zizipete ngebezihamba pambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abanye bathi kabavumelani lesinqumo sokuthi izinduna yizo ezizakhokela uhlelo lokulungisa udaba lwegugurawundi. Umnumzana Walshman Ncube uyakulandula ukuthi usephumile kubandla le-MDC Alliance. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.